Iningi lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Iningi labantu livele alisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe, njalo labo abasebenzayo bathi abenelisi ukuthenga okumqoka okweneleyo okufana lokudla, izembatho kanye lokubhadala indleko eziningi ngoba kungeneli. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association elwela amalungelo abahlali baleli dolobho uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Intengo yezinto kayibambeki, izinto zikhwela nsuku zonke. Ama-basic commodities onto esesiwakhangela ukuthi umuntu enyelise ukuthenga othukela omfuphu lokunye nje kokudla ekuseni emizantambama akusenelisiye ngenxa yokuthi ngakuqathanisa lesikolo labantu kakungenelani. Nxa abantu bezama ukuthenga ngama-eco cash lawa, intengo yakhona iyamultiplya ngama-percentage athize iye phezulu kakhulu. Kade kusiba ngcono yokuthi umuntu engaba le cash, uma umuntu nxa ele cash intengo yakhona iyabe ngazanti iphansi comparatively. Nasiqathanisa ukuthi othenge nge-eco cash yena uthenge ngemalini, then othenge nge-cash uthenge, kodwa vele both ways iyabe iveli phezulu intengo yangkhona. Kona ukusebenza khona nothi imisebenzi nale ngelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalowo zokoko kade ejitile kade e-50 cent useyidola kathesi ukuthi ahambe kedolobheni la ozabe lokhu ethengisa konke akuthengisayo, umbe uthengisa imithi yamahuku, umbe uthengisani. Yindlela abantu abaziphilisa ngayo, ngeziyindlela sile informal economy, abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise.
Umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi eqinisweni imuli eyodwa idinga imali edlula leyo eyo-poverty datum line ukuthi iziphilise ngenyanga.
Ukuthi umuntu ephile nge-inflation rate ekhona, umuntu ngaze ehole 3,000 bond kathesi, impilo yakhe ayisanelisi ukuthi ephile inyanga yonke. Khona ukuthola bebopha abantu besithini inflation izakhwela ukuthi noma ungaze uhole 4,000 emonthi uyabufana lokuthi ubulawa yindlala. Hayi 1.8 asibongukukhuluma asomali lezi, imali nje ongayinika umntwana esiye esikolo abuye iqedi.
Umnumzana Dube usola ukumiswa kokusetshenziswa kuhlelo lwe-cash in cash out olokuthengiselana imali okwenziwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, udaba oluphikiswa yinkampani i-Econet emthethwandaba.
Khonaphana kufana lokwenwaya ikhubu kungakhangela ukuthi okubangela ikhubu kuyini. Ukuthi kube le cash in the cash out akutsho ukuthi ungakuvala khonoko imali sizaba nesisindo, ngoba lokhana bekuncede kuthini kunje uzakufuna ukuthumezela kumbe ngumfana enkomo ekhaya uyabe ufuna ukuthola imali yakhe ne-cash. So bukwanisa ukuthi ukheshe in laye ekheshe out ngala thola imali yakhe lana layo, ngoba yayezama ukuthi athenge kunjani kulesi sindo into yabe efuna ukuzithenga. Kodwa kathesi nxa sesithe sikuvalile khonokuyana kusho ukuthi seziphilele izweni veli ngelamali, ngoba imali yangikhona ikade sithembola la ama-cashback lana ukuthi ungathenga la igrosari ethe xaxa kwakuthibuseucela laphana imali ethize lokuze ugade umchova, ngoba phela umchova kawugadwa nge-eco cash, umchova kawugadwa ngokuswayithwa. Lezinye izinto vele esiyabe sizifuna empilweni kawusoze ukuthi uzahamba mbe kathesi ngifuna ukugada ngiye ekhaya kithi enkaya angikuze ngihambe ngifike ngi-eco cash endinisayo. Bazakuthi ebe bafuna i-cash ngoba labo befuna ukuthi bayethenga amanye amaphathi. So khona kuyazi ukutho yebo ye singathi kumbe kungavala okade kukhona khona ukugama, but kayisikho okuzalungisa umkhonomi khonokho, ngoba umkhonomi vele kawubulawa ngama-cashin nawo ama-cash out. Ama-cashin cash out abevele khona even ngesikhathi sama-US dollar. Into eqakathekileyo kakubiswe imali elesi sindo elizweni. If it means siyajoyina irandi lakho langale kibo-South Africa bakhona omphesa vele kakusuke ukuthi into eqalisa kathesi lapha, even ungahambe kwamanye amazwe kuyabe kukhona khona ukutransfer imali ngamafoni and so forth, cashin and cash out, kodwa kakuzake kwaphambanisa imikhonomi yamazona lawo. So thina kinto kwenza kube njalo ukuthi kukhona fundamental in terms of economy okurongo okumele kulungiswe.
Kodwa umfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi kufanele abantu makhaza kanye labosomabhizimusi bencedisane lohulumende ukulungisa umnotho welizwe kulokuphambanisa inhlelo zakhe.
Uhulumende angazangezeleli imali iholo lezisebenzi, abamabhizinesi abagangileyo bazakhuphula futhi intengo yezinto esizithengayo. So kakuyindawo kuthatha ukuthi sonke esihlalelini phansi ku-round table engukuthi mina i-broad based national dialogue, sikhulumisane wena sivumelane sokuthi ilizwe lethu silakhe njani. Omabhizinesimeni bayekele ukugilimbani lobusela, ngoba kangikuzwisisi ukuthi kwenzakala njani ukuthi okay ayewodwa i-SFA kuwathethwa yi-mark egoli azoyithengisa nge-$100 kodwa abantu abayithengisa esitridini beyithengisa nge-$30. Sokukhona ukuganga kunye kuthiwe okwenzakalayo okufuna sihlale phansi njengesizwe siqalisenini ukufaka ilizwe lethu phambili kuthekele ukuba labanye abafunela ukuthela ithebetshebe ngoba bengobabonaka bayisiba ababusayo sonkeni siqaliseni ukufaka ilizwe lethu phambili sihlaleni phansi sikulungisa uhulumende yedwa akanelisi ukukulungisa amabhizinesi ayavocwa abepolitiki bayavocwa sonkeni kuthatha ukuthi sihlaleni phansi silungise ilizwe lethu.
Embikweni wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address owethulele ilizwe namuhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchasise inhlelo ezithile uhulumende azisungulayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu, ezokulima kanye lezokuvuselela amafekithali.